Umongameli Biden wethule umbiko oqakathekileyo wokuqala umnyaka owe-State of the Union lapho acacisa khona ngesimo selizwe lakhe osekuwenelise ukwenziwa ngurhulumende wakhe nakhangelele ukukwenza lonyaka ekhuthaza abebandla lama-Republicans ukuthi basekele ekwethulweni kwemithetho enceda uzulu. Umnumzana Biden uthi akula ngenye indlela ele Melika elingathuthuka ngayo ngaphandle kokuba abantu baleli lizwe babambisane kungelani lamabandla ezombusazwe abawasekelayo.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty.
Akulokho sehlulayo, abanye babesithi ama-Democrats lama-Republicans ngeke besebenze ndawonye, kodwa kuminyaka emibili sisebenze sonke, kodwa laphana laphayana ama-Democrats lama-Republicans asebenze wonke.
Amazwi kaBiden lawa akhanya ethakazelwe ngabaningi abeZimbabwe abathi ukuze labo ilizwe lithuthuke kumele wonke umuntu abambisane enhlelweni ezithuthukisa inhlalakahle kazulu wonke kungelani nebandla abalisekelayo. Omunye walabo ngumnumzana Gilbert Thuma isakhamuzi seBuliriro othi kumele amabandla ezombusazwe afunde kulokho okwenzakala eMelika esithi iyo yodwa indlela engathuthukisa ilizwe.
Lokhu kusitshengisela ukuthi njengeZimbabwe kuye kumele sibe le-national vision esingathi leyo yabe isitshengisela lapho kumele siye khona njengelizwe, kunganani ukuthi ngubani uyabe busa kumbe ngubani uyabe phikisa. Isifundo esiqakathekileyo leso kumele thina njengamaZimbabweni sisithathe lathi senze i-politics yethu ibe njengele sibonza isibona isenze eAmerica.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Owen Phiri isakhamuzi seHarare yena othi eleZimbabwe kumele linanzelele ukuba nxa umnotho ubuyela emuva kakuphazamisa abantu baphandle kodwa uzulu wakuleli.
Amazwi kaBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenzayo labo eMelika sibambane sisebenze ngelizwi elilodwa silakho ukuvuselela umnotho welizwe njalo kulokusincedisa ukuthi silalelane njalo sikhonsidi ama-opinions abanye kulokuthi sithi ngoba leli libandla elibusayo so kalibe yile elikhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngenye inithi zombusazwe umnumzana Admire Moyo.
Amazwi kamongameli welizwe leMelika uBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenza eMelika sibambane silakho ukuvuselela umnotho.
UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye labebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe eleminyaka emibili edluleyo kaboni kulesizathu sokungasebenzi ndawonye. Iningi labantu likhanya lijabulele ukuthi umongameli Joe Biden uchazele eMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume selicinyile njalo selibambene kulalokho eliyabe libe yikho ekuqaleni kodubo lokuthi wethulele umbiko weSotho ngendlela engayeyisiloba ukwethusela abebandla eliphikisayo elama-Republicans. Ngine-827 ngiseHarare, ngingondolozi Ndlovu.